Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 29 Mabasa 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yeyathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa kwemithethwandaba ukuhlukuluza labo abalimbono ehlukile lekahulumende. Izakhamizi zeMakapa Kapa Ward 15 eselonga ezansi yemandebeleni zikhala ngengwenya esezigqithe izifuyo edamu leMakapa Kapa. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bethule umbiko othi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. U-Alexander witheswa icala lohuquluza imali kuhlangothi oluncedisa izisebenzi ukwelatshwa olwe-Public Service Medical Aid, PSMAS, lapho elilunga ele-board emela izisebenzi. Nguye njalo othandwa nguhulumende ukukhulumisana laye emela izisebenzi kudale ele-National Joint Negotiating Council, NJNC. I-PSMAS isilesikhathi ibhekane lenkinga zokwebiwa kwemali iziphathamandla zayo kanye lezikuhulumende okokuthi khathesi kayisasebenzeli amalungu ayo kuhle. Isikhulumeli siyathuza uMnumzana Themba kuye moyo utshele Studio 7 ukuthi bona bakhuthaza ukuvuselelwa kwesisekelo se-PSMAS langokukhethwa kutsha kwe-board ukuze ibuyele kusimo eyayiyiso khona kuqala. Phezu kwalokho ithi ifuna bonke abaqanjwa amagama abo ukuthi baphatheka ekuhuquluzweni kwemali ye-PSMAS kumele babotshwe bathonisiswe.
Thina njenge-ATUZI sibukela ngendlela ehlukileyo indaba kaCecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, eyiyo ehlala phansi icelela izisebenzi zikahulumende iholo. UCecilia usehuquluze imali yonke ye-PSMAS. Sikhangelele ukuthi uCecilia nguye othenjwe nguhulumende nxa kusenziwa ingxoxo zeho. Abuye njalo abe yi-board member ye-PSMAS. Lapha sehuquluze khona imali i-PSMAS isize ivalwa. Singakhangela bona abantu abavacula imali ezinkulu kangaka, akulasenti abayifakayo ku-PSMAS. I-PSMAS ithola imali kuzisebenzi, izisebenzi zonezi ezincitshwa iholo eliqondileyo.
Ngozibani ezingadalwa ikwebiwa kwemali ku-PSMAS?
Ukuswela imali kwe-PSMAS kufaka izisebenzi engozini ngoba zingeke zithole ukuya ezibhedlela ngoba i-PSMAS ibizincedisa. Kunjenje izisebenzi zithwele nzima nxa zingagula zingagulelwa. Ngoba abanye abantu bayacupha, bacupha baze bagave.
Lina-ke likwamukele ngayiphi indlela ukubotshwa kukankosikazi Cecilia Alexander?
Siyajabula-ke ukuzwa kuthiwa uCecilia Alexander uqalile ukuya entolongweni. Licala lakhe leli alenzayo elokutshontshela abantu athi yena uyabamela naso ukukhulunywa ngeholo. Sibone ukuganga kwe-Second Republic yenze ngani ithanda izisebenzi kanti yona iyazitshontshela.
Umnumzana Themba kuye moyo yesikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATOZ. Kunjalo nje unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Charles Chinosengwa, utshela iStudio 7 ukubana unkosikazi Alexander akabotshelwanga ukuchaphaza imali ezePSMAS kodwa ukuthi uhlukunyezelwa ukulwela ilungelo lezisebenzi kanye lokuzama ukuvimba ukuba iziphathamandla zikahulumende zingahluthuni ukuqhutshwa komsebenzi kuPSMAS. Ngezinye iziphathamandla zikahulumende ngenjongo yokuzithaphuzela izimali zalolu hlangothi. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola kakhulu ukusetshenziswa kwemithethondaba ukuhlukumeza labo abalemibono ehlukile lekahulumende ngokubabopha mahlayana, abanye bevalelwa okwesikhathi eside kanye lokugwetshwa emacaleni asobala ukubana adingeki isigwebo esilukhuni. Abe-USA Embassy eHarare bathi kulilungelo lomuntu wonke ubuthana lokutshengisela ngokuthula kungakhathalekile kubana ngowebandla liphi lezombusazwe. Lombiko uphuma ngemva kokugwetshwa ukuhlala ejele kweminyaka emine kumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume Izolo. Ungarivume utholakale elecala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uzulu kubana atshengisele isola isimo esiselizweni ngomnyaka ka-2020. Kunje umeli wezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Scala owebandla le-CCC lokhu evalelwe e-remand okwenyanga ezidlula ezilishumi engavunyelwa khona ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athonisiswe ivela emzini wakhe lanxa esewafaka izicelo eziningi-ningi zokuthola i-bail. Izakhamizi zeMakaphakapha ku-Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya esezigqede izifuyo edamu leMakaphakapha. Zithi lezi zakhamizi zifisa kubana ngabe inkokeli yale ndawo kuhulumende lasesiqintini iphuma lamaqinga ukususa lezi ngwenya kuleli damu zingakaphelelwa yizifuyo. Wabhethi Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwenya ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi, inkomo labo babhemi. Umnumzana Samuel Khoza usuke eMapula Village uthi njengezakhamizi babhekane lodubo olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba kuchapa siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Nxa sikhuluma hayi kungani kakhula ndlela ehambayo kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Silibaziso Nkomo esinesakhamuzi seMakaphakapha.
Abantu ababezidlela nje ngaphasi kwamanzi, ingwenya idonsa itshaya, imbuzi kokuthi iyanatha idonsa itshaya, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyazi. Ah, mina laphana uncedo angiboni kumbelekela abakhona ngoba vele sesilimile. Ngingakwazi ngoba bengeke omunye ukuwathola ichance ukuthi ukuwathi emanyathelo. Alukhansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya. Mina into yakhe yamphendula yona. Sasathi athi umele uhambe phezulu. Wathi hayi, ngingathola amabhayiko nje vele izivuyo asisele. Ah, sesilimi vele asela zivuyo.
Umnumzana Melis Moyo uthi ngaphandle kokulahlekelwa izifuyo, impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi okuzenza zihluphe sokuthi ziningi kakhulu, zilabantwana abantwana abaningi, so ziyabe zilamba. So abekhanseli bakhe babuya badubula nje eyini, but azange kube lo mehluko. Lokhu kusiba wisi. Hayi, sengozini enkulu kakhulu ngoba ngimuva le kubo 2002 siya ku 6 zikeza bamba abantu yathi sivela abantwana bathunywe dama ukuthi hambaleni athi samadongo behambaleni ekhangela imbuzi hayi dama ngoba kule risk enkulu kakhulu
umnomzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi osekuletha ubunzima obukhulu uzakhamizi
akula lolunye uncedo esilalo ukungasincedisi ukuthi khona ingwenya lezana zibulawa ngoba izifuyo zethu eziphelile zonke akusele sokulesi gadi ngathi khona iminyaka sesilayo kungakhwana ama-5 years iminyaka silodubo lololokwenu akuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile abantwana kuyidongi lami khonokho engilakho konke kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula yikho kungithwalayo kuyo yi-transport yami yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi
umqondisi wegwana Royal District Council umnumzana Rangana Iswanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo
iripoti lami ngiyitholile siza engeja le committee ye-campfire kube le ndlela e-way forward i-campfire committee esigabeni khona ngahle lapho kule ngwenya khona
ngenxa yokungani kuhle kwezulu emhlubulweni eMathabeni South iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezivalisa imbuzi lenkomo kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemakapakapa esilonga ngu-Albert Ncube
lamulela ntwandwe lamulela ntwandwe lamulela mshweshwe
siyabonga Ncube lapho ngohlelo ezemaphandleni okwamanje ke sokulihlandla lapho isilethelela khona uhlelo lwabesifazana
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association sicobongula umhlangano abaqhube eceleni wombukiso weZimbabwe International Trade Fair wobulawayo ukuze sizwe ukuthi uzabaphathisa njani emsebenzini wabo.
Sina-ke njengama SMEs sibele nhlanhla kakhulu ukuthi uminister wethu usenzele i-workshop parallel to i-trade fair besihlangene singama small medium enterprises business people sihlangene obulawayo kwenye indawo ukuthi mavuma lodge lapha sikhangela khona izinto ezithile sibe lenhlanhla ke la uminister bese la sibona sikhangelene le theme yethu ukuthi khuluma ngoku inge transformation le innovation of global company so bese khuluma ngokuthi how best can we transform ourselves kulokho esikho khona sikhule enokuma business ethu sibe lama innovations achiyeneyo azasenza ukuthi amabhizinisi ethu ebukeke kanye lokuregister ama-companies so kube yi-workshop emnandi kakhulu eyade ihlanganisa izindaba ezithiyeneyo sibele global competitiveness ukuthi globally singakhompitha njani nezinto zethu esizenzayo siyananzelela ukuthi eZimbabwe siyayenza sibili okuyizinto siyapheka ama-detergents ethu siyapheka ukobra bethu laba siyapheka ama-drink kodwa izinto zangkhona ziphelele emoyeni kaziyingena ivini kumbeni kuma-shops ethu khona bababo okay kaziyingena endaweni ezithiyeneyo size siyobalisa lakubo Dubai lakubo indawo ezithiyeneyo ivini khona eduzane nje e-South Africa kazingeni so besifunda ukuthi singakwenza kanjani khona lokho ukuthi sigcine lathi izinto zethu esizenzayo zikhangeleke global sazofunda-ke nge-export marketing procedures ukuthi vele singa-exporta njani izinto zethu silazo endlini emakhaya silakho siyayenza izinto ezithiyeneyo i-beadworking izinto amalala macanga izinto ezithiyeneyo you know ezi-traditional ophini laba imigigo ini sila kukotu kuti sila kutransporta njani, sila kuexporta njani. So besifunda kakulu sifundiswa hizi mtrade, ukuti ama procedures, ukuti si apply njani, si tola njani, ama certificate si hamba njani. So bekuku nengi, sili leti sikufunda, sazo funda the innovation in the SMEs sector. Ukuti how best can we innovate ourselves? Ukuti sila sizibone lati sifike zingende lana, ukuti sentengisa manzama leti, sentengisa inizami zifika kunale endaweni ebubo Britain langaphingaphi. So ukuthi singaqeqesha njani. So ikwade sikufunda basically khona lokho ukuthi singayenza njani izinto zethu konke lo intellectual property. Ukuthi nxa sizaba nama properties ombele nxa sifuna ukuthi sibe lezindawo ezikhanyayo ezicacayo sikwenze njani. Konke lokho besifundiswa ngabantu abathiyeneyo. Sazofunda njalo le risk management ukuthi in business siba lezinye izinto esizikhangeleleyo ama risk njengama disasters, ama results, ama risk njengabo fire, ama donche, ama risk athize ukuthi kufa. Kunanzelela ukuthi ingxenye isanda kuyareda imali ebhenkini imali yangkhona ibisela njani, imali yangkhona isetshenziswa njani kumbe niyenziwa njani. So ama risk wona lawa wonke athi sesiwafunda ukuthi in business kumele sibone ukuthi ama-risk amanye siyawa-avoida, amanye siyabona ukuthi siyawayenza njani, amanye njele siyalungiselela kungenelana konke le-social protection. So sibe nesikhathi sibe lesiningi esibanzi kakhulu sifunda lo ministry wethu. Sanokumbonga kakhulu umama uDr G.G. Nyoni ngokusinika lelo thuba ngoba besikufunda parallel langapha ama-traders nawebhoda ngapha nathi ngapha sifunda as ama
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlangano.
Siyambonga ke uSithandekile ngalolo hlelo. Okwamanje ke wothi adedeleke kuChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba.
Linga lichona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube. Sihlaziya udaba lokubana sonke isikhathi nxa umongameli Emerson Mnangagwa ekoBulawayo amagagasi akamakhalekhukhwini ayacitshwa. Mnumzana, ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini ukuthi sonke isikhathi nxa kufika umongameli edolobheni lakoBulawayo amagagasi abomakhalekhukhwini ayacitshwa? Usuke wakunanzelela yini khona?
Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kumabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika pho sekibo 6 ntambama. Iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana yesingathi network yama cellphones. Singaziko bekuyimbangela ukuthi kuyini kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ulahleka kwenetwork nje mahlayana singazi njalo. Kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo, abantu abaningi bakhudwe imibiko yabo iqakathekile, abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza, kugcine sokukhanya ngathiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imibiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa. So konkana ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana.
Manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba?
izakamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono etshiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye bayesebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala data eneleyo abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagezi nje becitshwacitshwa abanye njalo beveze ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezihlatshiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekuqineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 esakaza ise-Washington DC ku-VOA. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu elengeze Platinum Stars yilo eselikhokhela engalaneni yemiklomelo esibangeni se-Castle Lager Premier Soccer League. Lithathela lesi sibanga ele-Capes United. Lokhu kungemva kokuba leli qembu lingqobe ele-ZPC Kariba 5-1 emdlalweni odlalele enkundleni ye-Baobab Stadium namhlanje emini. Kunje leli qembu selile mihlomelo elishumi lantathu ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa yale isizini. Leli qembu lasemondorongezi seledlule i-Highlanders esekusibanga sesithathu engalaneni yemhlomelo. Ihlezi izithende zeCapes United ekusibanga sesibili. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje imini, iBulawayo Chiefs inqobe iYada 2-1, kuthi iManika Diamonds yanqoba iBlack Rhinos 4-0. Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasikandi odabuka eTsholotsho kodwa osebenzela kwele South Africa. Igama lakhe kungusibani Dube, uhamba njalo ngegama lokuthi bantu bayafana ezweni. Uphetheke idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Phamalathi. Nangu ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7.
Ngiyabingelela kubalaleli bonke be-Studio 7. Ngokuzalwa ngidabuka le eTsholotsho kula ngakithi esigodini sakwaGombalume, induna engiphethe uMsikana. Umculo ngiqale ukusebenza ngeminyaka yama-2011. Kuningi esengikwenzile-ke emculweni, ngisebenza kakhulu nama-artist ngoba yimina wasungula iSibani Studios ekulama-artist. Ngiyethemba ukuthi abantu bazojabula uma ngabe beliza leli phimbo.
I'm going to go to the hospital. abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kule nombolo ethi 074 7160 190. Kathike ngiyaphinda ngitholakale futhi enkundleni zokuxhumana, uyofika lapha kuFacebook uthi wena Isibani Studios SA, uzobe usiwa ngithola oTikTok Isibani Studios, o Instagram kanjalo kanjalo. Ngokuhlala ngiseGoli eThembisa la ngitholakala khona.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Abalandeli bonke abalandela umculo wesintu, umculo kaMasikandi. Ngithi kubona azibuyele emasisweni, ngabe bonke abalandeli bayahlangana bewulandela umculo wethu kaMasikandi, bewuthenge, sihlangane sisizwe, wenzele ukuthi nabasakhulayo beqhubeke beyibambe. Siyabonga kakhulu.
Kulisile umculo kaMasikandi okabantu bayafana ezweni. Singeke hlukane isihloko futhi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesihambile. Abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwakamgcinisikalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kahulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa komthethwandaba ukuhlukuluza labo abalemibono ehlukile likahulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Brexit Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka.